Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama-radio station, ama-television station ebe maningi etshiyane.
IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla. Intatheli izindaba eziningi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa.
Linyathelo elibi okumangalisayo, linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining.
IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1570. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,281. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933. Abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131. Lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane bese liqansa kumaviki amabili edluleyo, kulezinsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakujola kancane ukuthi igciwane le-COVID-19 selisukile emhlabeni. Ungakuqathanisa lalokhu esikubona e-India, esikubona emazweni ase-Europe, esikubona e-Brazil nakwezinye izindawo, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho-ke abantu bazabe besenza into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule. Likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho, libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo. Kanti-ke siyalibona njalo ezikolo, lisagcwele ezikolo eziningi abantwana abalalo. Ngakho-ke ingozi ikhona eZimbabwe, ingozi ikhona emhlabeni, igciwane lisesekhona, igciwane lisabulala abantu, igciwane lisamemela metheka. Ngakho abantu abakuthathe kanjalo, ingozi sesekhona inkulu kakhulu.
Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million. Ubona kusenzeka yini lokho?
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoza kwenelisa uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudingeka ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijoyo ngo December njengoba khona manje sekungumay into engeke iyenzeke eZimbabwe leyo sikhohlweni njengalokho ikukhuluma mhlambe kube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani eliyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekanelinelisa ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela
Okuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshe iJackson yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili.
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa iJackson yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathwe iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa eyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayehlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela yibo kambe kuyabe kulezi nkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembilwana kasiwuthembilwana asiwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngeChina ngeRussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti ke abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala anjalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa
Umnumzana Fidlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Elezimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe World Press Freedom Day namuhla intatheli eziningi zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ziningi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Siqoqele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Munende
sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama radio station ama television station ebe maningi echiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zichiyene ukuthuthukise ilizwe lapho akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le M30 esikhulumayo lokhesi le television station A1 eZimbabwe lokho kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala eSub-Saharan Africa kanye le Nigeria ukuba le television kodwa sisasele yodwa i television station ama radio station akukhona either ayebe ngawe ZBC which means ayebe controlwa yi state or akukhona amanye njengabo ZFM ayebe controlwa ngama MP ngabameli ezano PF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi insuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa.
umbuso ka Mnumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kuntathele izindaba lingakhangela khathesi sesibona intathele izindaba zichaywa ngamasotsha zihlukunyezwa sesibona abanye babotshwa ngemithetho engekhoyo njengalokhu esikubone kusenzakala kuhophothi ngono ukuthi iHighcourt yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitokisini kumbe sejele umbuso kaMnumzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi intathe izindaba zingachayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Dzamara lakhathisa asikwazi lokuthi uItai Dzamara unga angikhohlwa futhi uRay Tshotsho baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini abayawuchaya nxa befuna ukuchaya bayawubopha nxa befuna ukubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyini ongakukhuthaza kuye uhulumende
mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station lama community television station whether ayabe eku internet ebulenjini kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intathele izindaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathisa ulentathele izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe ngoba zabe zisithi ungabhala bazawulanda bekuchaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intathe izindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebewazi lokhu kufuze eyenze lathi kube le environment ukuthi ama ideas ayebe khona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
Umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association Uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba. Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende ukuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akhwezele izisebenzi zakhe iholo lonyaka. Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikhweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku-$520. Enanza usuku lwe-Workers Day ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Siqoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokho kuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke okukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwane ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhatshi nje ufika athi angilalutho eluza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapolisa azokutshaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke loku akutshoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
Uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45%. Ungathini ngalokho?
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elijenisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi ngaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i-45% kanti uzayifaka ukhulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo ekuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi public service commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze public service commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani icost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi imarket kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepha akekho umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kusudio 7. Ayi siyabonga mpela mabe ithi uqalile futhi ifoni yabo mayisirayithe ukuqalise futhi ukuthi belalele izikhalazo zethu. Ayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa ke mina isikhalo engilaso ngaso ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi uyazi laba bantu kahle kahle. Ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukushintsha iZimbabwe ngendlela embona khona. Ama-political parties lifuna amandla lina lifuna ukubusa ilizwe, ukuluza ilizwe. Laba mina ngibona ningcwe ukuthi abantu bezinjele iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesigcwele eZimbabwe. Uyezwe iparty yabantu A1 enje iqale phansi engela konke inxabanxoza. Kona manje umthokazi waqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party la sesitwalwela bamathebeleni njengaye. Ahlukanayo lento ukuthi umfoni mayethengeza amatamatisi lapha la usiyathengeza amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rational liyathathelana ama-customer. So kuyafana ilolo ama-party yakho kulo ngeke kuyiwise phansi waphiyo. Angeke kulunge ngokugcwele ukuthathelana thina ama-customer. Kuyalungiselana i-political iyazi nabantu ba-party amaningi lengilancane. Laba bantu ezibabona kungcebe zama ukuthi i-politics A1 yabo bikhume kolo lokudlulisa eZimbabwe. Uthi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethu labantu 10 zokuphethula 20 lidla kwisasifupheka izwe lonke lele. Ngiyambona ukuthi abantu bakithi eZimbabwe fa bezidela iphati yabo eyi-1 bephume kuloku dodo okugcweleyo. Ngizayifananisa futhi lento. Angeke nithenze amatamati la usuzothenza amatamati eceleni kwakho. Ama-customer nga uthathi nithelelwa abantu abayi-10 ngelanga. Kushuthi senza thenelwa yi-5 lo la uthele 5. Zonibekuzona uphiphi yalihle. Phela kulandela indungusa lapha liyamosha kuphela.
Masakazi le-Studio 7 linjani? labalaleli beStudio 7 okhulumayo ngufuyana. Bengithanda ukuthi bengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthwakazi. Inxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzobe kunemfundiso yentsha enkayi endaweni yasebhuwe ebhuwesenti. Kuzobe kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko, bevunule, beze bevunulile okosiko. Sisungule uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasikayo. Ngiyabonga.
Salbonani, salbonani, basabakazi baka studio nabalaleli baka studio. Hayi siyabonga, siyabonga ukhaliphani laphayana. Inkulumo yakhe inhle kakhulu. Kodwa into esukisi siba isimanga ukuthi mayikhulunywa abantu basesindebeleni tribalism. Mayikhulunywa abantu basishonene ngazi ukuthi kusho ukuthi iright ku sicela please basihloniphe, sicela please basihloniphe. Ngoba uMonica Mtswango uke wakhuluma into efana naleyo kodwa ngoba yena ngosishonene akusi tribalism. Hayi siyabonga, siyabonga indoda emadodeni abantu abakwazi ukukhuluma. Akufana nalabo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasecholojo lo ubaba wasecholojo lo uthanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumelizana sazi ukuthi mhlawumbe sikhulumelisezana ekhuluma kangaka azasithengisa sazi ukuthi bamthembiseni noma bamnikezana into eza ukuthi thengisa abantu besimpini noma into irong and ibone right sazi ukuthi umzalo onjani lo osithengisayo. Hayi usithengisile, usithengisile ubaba, usithengisile ubaba ukuthiwa ngugawule. Hayi uyasithengisa yibo abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziliqiniso ezibonakalayo ngoba siyazibona into ziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela engathi akulalutho olwenzakalayo. Hayi lo baba lo sicela ukuthi laye akazihloniphe kwelinye ilanga, ayeke ukusithengise ngumuntu omdala.
Igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe. Into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa. Baqale ngokuvala omalayisha eborder. Omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebheleleni, abasithwalela konke ukudla, konke imaterial esakha ngakho emakhaya le. Namhlanje sebethathela amabhasi aya kobulawayo izinto. Kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa labantu emathebheleleni. Nawo amaNdebele at times angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo khula nini. Uyababona bebhizi belandelana ne-MDC. MDC kayibancedi ngalutho. Imthwakazi iyasilwela lapha nalapha. Uma kusiba nebhizinesi evulwayo akungeke kuzokuqhasha umuntu osuka eHarare kumbe eMasvingo bechiya abantu abahlala kobulawayo. Kodwa namhlanje kabayiboni yonke lento le. Umuhadi baxotshiwe, ngubani ongafebiwe laphana kuphathi yeZANU-PF. Kusuka yena upresidenti ngokwakhe uyafeba, kubuye uvice president wakhe uyafeba, bonke bayafeba bonke kabachiye ngoba umuhadi liNdebele sokuthiwa akachiye. YiZANU-PF injalo vele, amaNdebele ayazisikele ehwahweni nje ukuba ayibona lento leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa. Umuhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe? Kungani? Imthwakazi mayisithi kumele kudivide iZimbabwe into two. Kungani bengafuni ukuthi umthwakazi izibuse? Kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le Mpumalanga kunalutho. That is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke, kodwa uNkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede. Okungapheliyo kuyahlola, kuzovela kwelinye ilanga, kuzovela noma kanjani, okungapheliyo kuyahlola.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uMnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebarain aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhla ka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho aweAmerica eAfghanistan, limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi iAmerica ibe khona eAfghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbula ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolombimpi khona le Afghanistan, ukuthi into ababeyilanda babeyilandani, njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America iziye ngena e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi, ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesi zathu sabo bayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana esephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni uMfokankomo yokuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lodlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo ukuhlokoma lodlame kuzakhuphuka kuye ezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhumisana umlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfokankomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lapho uhluthuni ade kufuna uhluthuni umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondele embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondele embusweni. Ukuthi lowo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe Nkomo. Kodwa esikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana umlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo, singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. I-ZCTU ithi umbiko kahulumente othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.